sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20 kumpandula 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizobantu sibakwenile asikhulumi ngento engenzakalanga, sizobakwenela abantu begidima lapha kumatasatasa kulama road, kuyibiza ukuthi ama road la bantu batshele ukuthi hambani Yesu sabantu laba, but indawo lapha bafanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi, nayingela mani, nayingela labantu abafika khona ngale, kuyabe kuthiwa abantu benze njani.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa isaladeni zeHarare lamapholisa namuhla. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ulaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Uhulumende ubikwa esevumile ukuma kancane ukuthengela amalunga edalela ephalamende kanye labaphathintambo izimota ukuze alwisane lomkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare lamapholisa lamhlanje ngesikhathi amapholisa ezama ukususa abathengisayo laba ezitaladeni esithi yibo abamemethekisa umkhuhlane wekholera. Kubika uMavis Gama.
Umeya weHarare uKansela Herbert Gumba utshele umhlangano lentatheli zindaba wokwethula osekhethwe ukuba ngumabhalane omkhulu kamansipala uTown Clerk uinjiniya Osaya Abraham Chisango osethatha isikhundla esachiwa nguDr. Tendai Mahachi ukuba akazilutho ngalezi zimpi, ngoba bekhulumisana labaphila ngokuthengisa laba athi bayakujabulela ukuyaqhuba imisebenzi yabo kulezo ndawo okwathiwa bayekizo.
No, we remain committed to engaging them.
Sizimisele ukube sikhulumisana labo, sibatholisa lezo ndawo zokuthengisela. Udlakela kaluveli kithi, thina sizimisele ukusebenzela wonke umuntu oyisakhamuzi seHarare lanxa sisazi mhlophe ukuba kuludaba oluvusa ulaka kwabanye. Kungalesi sizathu sikubone kufanele ukuba silandele indlela yokukhulumisana labo.
UTown Clerk uInjiniya Chisango uthi endaweni ezilungiselweyo ukusebenzela abaphila ngokuthengisa zizafakwa konke okudingakalayo okubalisa amanzi lezambuzi, lanxa abaqhuba lomsebenzi bethi ngokunye kokubenza baqhubeke bethengisela ezitaladeni ngoba kufana nje lalezo ndawo lapho basiwa khona.
We have the sites available. The basic infrastructure that is there, only two sites that were
broken. Sinezakhiwo ezidingakalayo kwindawo zombili lapho sifuna bayithengisela khona. Kulamanzi ahlanzekileyo aphuma empompini lezambuzi, kungaba ngezingeneliyo nxa siqathanisa loqansa wenani labaphila ngokuthengisa lapho. Kodwa konke kukhona, sizobona okokwenza ukungezelela kulokhu. Lingakhangela lapho abathengisela khona ezitaladini, akunazambuzi namanzi, njalo ayekazilungelanga ukuthengisa. Bangavuma njengalokhu esivumelana kikho ukubuya baye kulezo ndawo esibalungisela zona, kutsho ukuba lezakhiwo zizangezelela.
Ngaphambilini umphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo utshele umbuthano obusemahofisini akhe emkhosini wokwamukela usizo olulethwe ngabe Grand Millers Association of Zimbabwe luqondiswe kunhlelo zokulwisana lesihudo sekholera ukuba lanxa besusa abaphila ngokuthengisa laba esitaladeni zeHarare kabajonganga ukulwisana labo.
We want to weed out all those who are doing illegal vending.
Sifuna ukususa bonke abaqhuba imisebenzi yokuthengisa okungekho emthethweni. Sifuna ukususa bonke abathengisa okudliwayo ngoba sesisazi ukuba abantu bethu banakho ukulahlekelwa impilo. Asenzi lokhu ngoba sifuna ukujezisa abantu bethu ukuthi bangaze baziphilise. Senza lokhu ngoba sifuna ukulondoloza impilo. Ngithanda ukubonga abezomvikela laba ukugatsha kahulumende abaqhubeka besebenza nzima ukwenza lihlanzeke idolobha.
Le nkulumo yeziphathamandla zikamunicipal lomphathi ntambo wezentuthuko yezabelo phezu kodaba lokususwa ezitaladeni phakathi eHarare kwabaphila ngokuthengisa iza ngemva kokuba kube lokulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa laba lamapholisa weZRP asebenzelana lakamunicipal lapho uhlangana khona umgwaqo weFirst Street loJason Moyo. NgoLwesithathu kube ngesifanayo abaphila ngokuthengisa laba bejikijelane ngamatshe lamapholisa eZRP lakamunicipal eflyover ephuma edolobheni kumgwaqo uSimon Mazorodze. Omunye wababone iziphithiphithi sekujikijelanwa ngamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare. Umnumzana Nkosi Khona Dibidi usola inkulumo yeziphathamandla zikamunicipal le ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe zaba khona.
Angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile, asikhulumi ngento engenzakalanga. Sibabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli, which means ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani liyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona ncayingela zambuzi, ncayingela amanzi, ncayingela labantu abafika khona ngalo, kuyabe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli weHarare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi, akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi enze ngani akakwazi lutho zona izinto ezinyakazwana lezi zisenzakala ebantwini abayibo abakhokhelayo.
Lalokho kuthiwa ngumphathi ntambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo ukuba bengalwi labaphila ngokuthengisa laba, uDavid uthi kawuhambelani lokwenzakala emphakathini.
Kunokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council? Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminister ekhuluma okwakhe ingane izinto zonke ziright, umiyala esithi haya abathengisayo ebuthini esikhuluma labo vele konke kuright sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona, kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be isituation leyi idililelayo kuhle, abantu bancediswe laba abasikhokhelayo labo besikhokhelele endleleni engcono engathuthukisa ilizwe.
Uthi lokhu yikuqholoza kwenkokheli engazimiselanga ukulungisisa luphele loludaba lokususwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Ukuqholoza ukuphinde kaningi kakhulu ngoba na umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba ebelonke phonga ukukhuluma nje okungama statements okungelani lezi zinto eziqathekileyo eziyazwa nalezi, ibuqholo obuphindwe kakhulu.
Uhulumende uthethele linyathelo lokubasusa ezitaladeni zedolobheni leHarare abaphila ngokuthengisa laba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera edolobheni leli njengenye yendlela zokwenqabela ukusabalala kwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho agijinyiselwe khona izolo. Ukugula kukaMoyo kwenze wehluleka ukuya emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma kulomhlangano ngolwesithathu okwakuqala lokhe ethethe intambo zombuso. Umsekeli kamphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutodi uthi wenelise ukuyabona uMoyo njalo uthi ubangcono. Umsakazo Studio 7 kawenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngesimo sikamoyo. Abanye bakhathazekile ngokungayi kukamoyo emhlanganweni we-United Nations ngoba besithi lokhu kulakho ukwenza eZimbabwe lilahlekelwe ngamathuba okukhulumisana lamanye amazwe angaphathisa kuntuthuko yelizwe emhlanganweni lo. Kusenjalo uMongameli Mnangagwa okhonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations ukhangelelwe ukuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli ngesonto ukuze ezwe imbono yazo ngendlela okungathuthukiswa ngayo umnotho. UMnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka kweminye imihlangano ye-United Nations kanye lokwethulela umbuthano lo wombiko wakhe ngeviki ezayo. Ukhangelelwe njalo ukuxoxisana lenkokheli kanye labo somabhizimusi bakwamanye amazwe ngendlela yokubahuga ukuthi bazisebenzela eZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho welizwe. UMongameli Mnangagwa ukhatshwe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve uMnumzana John Mangutka labanye. Osaphethe isikhundla sakhe eZimbabwe ngomunye wabasekeli bakamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Ukuzwa okunengi ngomhlangano wezizalwane zeZimbabwe loMongameli Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo, isiphathamandla seMDCT khonapha eMelika.
UMongameli Mnangagwa uvumile ukuthi ahlangane lezizalwane zeZimbabwe ngesonto le ezayo eNew York. Isikhathi le venue kuzo, I think for security reasons, kuzo announcewa closer to the time, mhlawumbe khona ngeSunday noma ngeSaturday ntambama. I-meeting yakhona ihlanganisa zonke izizalwane zeZimbabwe ezifisa ukuthi zihlangane lomongameli, zitsho izikhalazo zazo or le mibono yazo okungancedisa ukuthi lizwe liqhubekele phambili.
Kuyini elikufuna kumongameli Mnangagwa njenge-MDC?
Njenge-MDC sile problem ngendlela even i-election le edlulileyo eyahamba ngakhona, ngoba ama-results agcine edeclare yi-court engazange aphume kahle from ekuvoteni kwabantu lezek. Konke khona lokho yikho ukwenza kube lama problem esiwabonayo ngomnotho welizwe, lokuthi abantu abangaphandle labo babuye bazo investa, ngoba ipolitics iqakathekile ukuthi nika abantu iconfidence ukuthi babuye bazo investa eZimbabwe. Ibe kube lula ukuthi abantu benze ibusiness eZimbabwe from ngaphandle. Le ndaba ze corruption, so zinengi izinto njengathi thina njenge-MDC sifuna ukuthi sizicacise kuyumongameli.
Yena limemukela ngcono kulo waye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe, njalo akusoze kube lokutshengisela.
Well, akusikho ukuthi simbona ngcono, I think ukuthi yena uvumele ukuthi sihlangane laye. Unlike uMongameli Mugabe wayevele engelandaba lathi lokuthi sikhona noma asikho, wayefika lapha nje instead ahlangane lama Black Americans abayibo abade bekhanya besupporta izenzo zakhe. And thina isizalwane zeZimbabwe vele wayengela ndaba lathi or even ukuthi azame lokuthi engage. So siyakwamukela ukuthi uMongameli Mnangagwa ubona kuyi uqakathekile ukuthi engage izizalwane zeZimbabwe. Ekutshengiseleni kungenzeka ukuthi sizotshengisela, kuzodependa ngokuthi ama-crowds akhona simi kanjani ngomgqibelo masifika lapho.
UMnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVirginia. Uhulumende uthi usemise kancane ukuthengela amalunga edale lephalamende kanye labaphathi ntambo bakhe izimota ukuze asebenzise imali enlutshwana alayo kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kubika obathabile Masuku.
Pambilini uhulumende ubefake ingcosana nje engatsho lutho ekulwisaneni lomkhuhlane owekholera eningi imali ibe ivela emankampanini azimele wodwa. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemali elizweni umnumzana Mthuli Ncube, uhulumende uhle wahambisa imali ekulwisaneni lekholera. Uhulumende ulohlelo lokuthengela abasanda kukhethwa ukumela uZulu edale lephalamende kanye labaphathi ntambo izimota zezinga eliphezulu. Okwesikhatshana bese kukhanya engani uhulumende uzaqinisa ikhanda engagqize qhakala ngokuthi uZulu uyakhathazeka ngezinto eziningi ezigoqela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Abantu abaningi baveze ukulijabulela lelinyathelo, omunye wabo ngumnumzana Robson Ndlovu othi isikhathi sezimota sizafika okwamanje kumele abantu batholiswe ukudla lesimo selizwe siqale silunge.
Hayi abami sikuthatha izimota bazaziphiwa kungaba right, kungaba normal, kungaba le mali emabhenki sebezaphiwa ngoba le mali ziyabe zezikhona.
Umnumzana Mqhele Dlodlo uthi akwenzi ukunika abantu izimota ngesimo esikuso njengelizwe ngoba lingahlalisekanga.
Zwaniwa izimota so fast care as care situation eZimbabwe. Isitshe eZimbabwe yathi is okay ukuthi ama MPs ezicaza ukuhamba ngezimota sikhangela economy iko vele thini ukuthi zindizwe so far aliko stable and then abantu bacaza ukuhamba ngezimota kwathi ngaqala silungisise isimumo welizwe.
Laloba kwamanye amadolobho abantu abaphila ngokuthengisa bexotshwa ezitaladeni zakobulawayo, abathengisayo lokho beqhubekela phambili ngomsebenzi wabo lalapho becetshiswe ukuthi bake bame. Amapholisa kakhansili lokho exotshanisana lalabo abathengisayo, lalabo abathengisayo babopha inkani lanxa bengadudulwa babuye babuyele lapho abaxotshwe khona. Umnumzana Mbongeni Dube uthi ikhansili kumele isebenze ibone ukuthi iyaqondisa lokhu ngoba ingubaba, ngakho ubaba kumele aqondise abantu bakhe ngokupha laba bantu indawo zokuthengisela.
I think abantu abathengisayo kumele bephiwe indawo okumele bethengisele kizo, bengahambi bethengisela yonke indawo so that into zakhona ziyacontroleka. I-city council has to deal with that because bona they are the owners of the town. Uba bengakontrola ngumntwana akwenzi.
Umnumzana Mqhele, umphathi ntambo wezemali omusha umnumzana Mthuli Ncube uqale umkhankaso wokubuthanisa imali engaphezu kwezigidi ezingamachumi ayisithupha i-64 million. Uncube uthi uhulumende ukhethe ukuthatha lawa amanyathelo ukuze kulungisiswe ezempilakahle phambilini kokuqakathekisa izimota. Amalunga edale lephalamende kumele anikezwe izimota ezezinga eliphezulu ezifana lama-Mercedes Benz, ama-Range Rover, lama-Toyota Land Cruiser, kuthi abasekeli babo banikezwa ama-Mazda B50 kanye lama-Mercedes Benz sedan. Uhulumende kaMnangagwa ulabaphathi ntambo abangamachumi amabili 20, abaphathi ntambo bezabelo abalichumi, labaphathi ntambo ababili emahofisini abasekeli bakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi. Uhulumende ukhangelelwe ukusebenzisa imali engangezigidi ezingamachumi amabili ukuthenga imota zabantu abangamakhulu amathathu lanhlanu abang-350. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe lanxa wayethembise ukuyinciphisa ikhabhinethi yakhe. Izolo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela olwe-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. unqobe ulembali engathakazelelwanga abanengi abamethesa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umnyangako bekhethe abaphathintamba abangamashumi amabili, kodwa sebengamashumi amabili lanye ngemva kokukhethwa kukancube. Ngasikhathi sinye umnyangakwa ususe umsitheli umnumzana Tobayo wamudede esikhundleni sakhe wamthathisa impentsheni. Kuthi omabhalane abafana lomnumzana George Charamba bona baphiwe ezinye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi i-cabinet ibe nkulu. Abaphathi intabo bevele sebebanengi nxa bengu-20, bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwana phani, omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona, abe sengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuca kumbi section 225 we-constitution eZimbabwe uthi wona phecelezi, the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abaningi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition, ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu, abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo, kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba bakade, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe, iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwehlisa kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government lalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane, isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwa izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha baba uNcube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution. Bekufanele ukuthi kudivolve ipower, kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo, yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuye azokwenza into angayikhwethelwanga, akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC, obulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North umuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabezanu phiwa. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Ukuhlaziya udaba lokuxotshwa kwabathengisa esitaladeni ngamapholisa, sixhume othengisa ePlumtree umnumzana Trimon Pofu lo councillor weHarare umnumzana Gilbert Hadebe osungula lingxoxo.
ukuqothwa kwabantu esitaradini akusoze kuslimaze thina ngoba ayisiyonto enziwe yikhansili njengoba usazi ukuthi vele kade lathi kade singakaqalisi ukuhlala phansi ilanga lanamhlanje vele kade siku-induction i-meeting eba yi-meeting yakuqala eyokufundisa ama-councillors ukuthi umsebenzi wenu lizawuqhuba kanje kanje ayisiyonto eqaliswe yithi but yinto eyebangwe yikuthi kube lo mkhuhlane lo ongene eHarare osofuna ukuthi ubanjwe ungakayi phambili.
Mpofu, njengabathengisayo ngubani elimsolayo lapha, ngumansipala, ngamapholisa kumbe nguhulumende?
Mina engakutsho ngikhuluma ngithangele iPlumtree. Ngaqala ngokuthi ngisole umansipala ngoba nguye engiqale ukumbona ibhodabhoda imemezela ukuthi ama-vendors azamela asuke emgwaqweni. Ngibe sengisola amapholisa ukuthi lawo athathele umsebenzi wawo phezulu ngoba thina ngokwazi kwethu kumele kube ngumansipala ochoyo okwaqala abhode enze awareness campaign indawo yonke etshele ama-vendors nxa kungabe kunohlupho olukhona. Okwakade sukuthi ama-vendors abhode zetshele ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumansipala. Umansipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphuma ebantwini.
Abanye khona ngapho eHarare hadebe bathi ukuthathelwa impahla yabo sokubafake esimene sibi kakhulu ngoba akabasela indlela yokukhusela imuli zabo. Ungathini ngalokho?
Iqiniso lonelo abalichoyo njengoba sisazi ukuthi imisebenzi vele siludubo elizweni lethu especially khonapha eHarare eyiyo i-capital city yelizwe leZimbabwe. Nyazisa kakhulu uhlupho lwabo nami ngikhala ndawonye labo ngibazwisisa ngoba ngiyazi nhlezi phakathi kwabo akula msebenzi and baphila ngendlela yoneyo esiyithi yona i-informal trade and ludubo olukhangelane lo mntwana esingathi otherwise i-percentage yomntwana weZimbabwe enkulu kakhulu.
Mnumzana Mpofu,
mina engathanda ukubana ngoxwayise uhulumende la ephezulu. Ngizwe kuthiwa u-finance minister ubonakale vula isikhwama sokuthi ufela uncedo ebantwini beZimbabwe ukuthi bancediswe kulo mkhuhlane. Okokuqala mina ngithi uhulumende wezanu njengoba ethe yena unqobile kulolu khetho kazenzele yonke into isemandleni akhe, angicabangeli nga indlela ubaba upresident ade ekhuluma ngayo ethembisa labantu beZimbabwe ukuthi uzakwenza kuhle engavote kulolu khetho oluzayo. Thina sithi kayenze into ayivotelwe ngabantu nxa kuyikuthi uvotelwe ngabantu for sure, but engicina ngakho yikuthi nxa kuyikuthi kakhethwanga nguZulu weZimbabwe kuzamehlula bese mbuya kubomanisipala bezindawo zonke ejikelezi kabayenza umsebenzi wabo kuqala baqale baqede abantu balathe amanzi ahlanzekileyo, abantu balathele izibi endaweni eziqondileyo, njalo izibi zisuswe lapho kuphila khona abantu especially emadolobheni lapho kwagcwele khona abantu izibi ziyendaweni yazo. Imikhuhlane enje kasoze sibe sikhuluma ngayo eZimbabwe especially singaba nohulumende okhethwe ngabantu, okwesibili sibe nabomanisipala abayenza umsebenzi wabo.
Akuyiphethe Councillor Hadebe.
Engingakutsho yikuthi kathesi ama-councillors wonke eZimbabwe sekhethiwe sebekhanyelane lokusebenza, labo parlamente bethu sebekhethiwe ukuthi labo basebenze, okutsho ukuthi njengoba wawumuzwe oyikhuluma ngivumelana naye ukuthi uhulumende makenze iparty yakhe esikukhangelele thina njengabantu abaku-council yokuthi lokho okulotshiweyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi uhulumende nge-department le-finance bafuze babe le mali abayinikeza kubo council ukuthi bakwanise labo ukuthi bayenze imisebenzi yabo. Singakhangela kuka ngemuva sizabona ukuthi ama-council alodubo olukhulu ngendaba yokungancedwa uhulumende phezulu. Sikhangelela ukuthi uhulumende le parliament bahlale phansi bakhangelane lalokhu okukwenzekele eHarare ukuthi babone ukuthi ngesikhathi esizayo kungamiswa njani kungayenzakali futhi.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe lomnumzana Trimompo Fukwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.